ezindabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakhalela imuli kamnumzana Roy Bennett webandla le-MDCT obhubhe engozini yendizimtshina kwele Melika. Uprofessor Welshman Ncube omele owayengumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Phelekezela Mpoko uthi uMpoko kumele aphiwe imali yonke lokunye okuqondane labangena esikhundleni somsekeli kamongameli. Wenziwa umhlangano omkhulu wokuthuthukisa inhlanganiso ezimele zodwa. Sizahlolisisa okuningi okubhekane labantu abahlala emaphandleni abathwele nzima ngokubhalisa kugwalo lokuvota kuhlelo lwe-biometric voter registration. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sihlolisisa okwethulwe inhlanganiso ye-Human Rights Watch ethi ayiboni ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubalekileyo eZimbabwe lonyaka. Go Live Talk lamhla sixoxa ngokubhubha kukamnumzana Roy Phatshelu Bennett webandla le-MDCT obhubhele engozini yendizimtshina kwele Melika. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Likakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.